soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 21 kumpandula 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi.
So ukuthi njengebandla sozamike iy'nguthi zethu amagqwetha sezahlanganisa amakhanda wabona ukuthi kwenziwani ukuthi indaba leyo siyiphutshise ukwenzela ukuthi bona balandele izinto ezifunwa nguZulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa zizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ukuyabhalisa amagama azo kuluhlu lwabavoti kumbe zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe.
Khathe sebebhizi ngokurejista ngokugijimisana namaphemithi. Ngibona kungani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sakwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagugekileyo besabele katshana ukuphatheka kwezombusazwe.
Kwesikhathi sasikhuluma ngokuthi abantu babalekele udlakela, kodwa nxa kungabantu abagogekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla unqume ukuthi udaba olukhwezwe libandla le-MDCT olokuthi uhlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo lumiswe akumelanga luthethwe ngokuphazima kweso njengalokho obekufunwa yi-MDCT. Umantshi umnumzana Davidson Moses Foroma utshele umthethwandaba emini ukuthi lolu daba luzahluzwa ngesikhathi esilandelayo njengazo zonke indaba mahlayana. Ibandla le-MDCT ebelimelwe ligqwetha umnumzana Eric Matinenga lithi uhlelo lokubhalisa amagama abavoti kumele lumiswe andubana kulungisiswe ingxaki ezimbalwa ezifana lokungasebenzi kuhle kwemitshina eyama-biometric voter registration kits, ukusilela kwamaphepha okusebenzisa lokunye okuhlaseleyo selokhu luqale ngeviki edluleyo lolu hlelo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo msekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo.
Ukwalako kwekhodi kakutho ukuthi lapho sesimile sesadinga eminye imizamo yokuthi sibone ukuthi udaba lo balilungisa, ngoba ngikhuluma kunje nje ngivela ezethu lapho engifike ngababuza khona namuhla ukuthi izolo barejista abantu abangaki. Bathe barejista abantu abangu-100 bona baqalisa ngo-8 beseqeda ngo-4. So also sisho ukuthi ibe register abantu abangu-about 13 an hour. So ukukhombisa ukuthi kulezinto ebangazilungisanga kuhle ngomtshina lo we-BVR. And ngasembuzisana ukuthi right ngabe i-register labantu abangu-100 amabizo lawa ahamba kuyiphi i-server yethu properly. Bathi no, thina singaqeda sathatha ama-memory stick sifake bese sithatha amabizo nalawa bese siwahambisa. Engingakwaziyo ukuthi bawahambisa ngaphi. Isizathu sokuthi njengebandla lethu sisithi khona bazasebenza njani kungendawo lapha okwenza ukuthi bangavele babhala amathatha barejista abantu amabizo abantu ahle hambe kuseva lapho uzagcina khona amabizo. Ngenye inkinga le njalo udubo lokuthi ama-fingerprints abanye abantu kayibali lokho elikhona. So ngase ngibabuza ukuthi nxa nalisithi khona udubo lokuthi ama fingerprints abantu anga akawaphumi ikuthi izandla zabo zomila zilamafutha. Kanti why then lingafakanga lawo mafutha lawo?
Kodwa bakhona abathi bona abaphiwe ithuba ngoba isikhathi sikhona kusiyafika uJanuary uzibandlela enqeba sebelungisile. Lithini lina ngalo?
Ithuba vele yisifiso sethu ukuthi baphiwe amathuba. Kodwa sikuchoye ukuthi kanti kuncedane ukuthi uthi wena ulendlu. Kodwa njengoba ulendlu uzeke yahlala phandle eplastikini ngokuthi imziya ngkhona awukaphiwa amaphepha ukuthi ungeneki. So udingani? Ungabe thatha amabizo abantu. Ukuthi sengiregistile njengevota. Akube le ndawo le ukuthi angisilungise evale. Egcina amabizo abantu. Ngoba kungenzakala ukuthi bathi khona bona baregistile abantu abangu-100 ngelanga. From past, from 8 to 54. Ntambama babhizi bayafika baregistile abanye abantu. Esingabaziya bezana. Yi-rigging yakho. Ngoba kuzafakwa ku-memory stick. And njalo kula muntu kulobufakazi ukuthi everyday nxa sebeqeda ukuthi sebetshayisa bayabhala emdulini ukuthi nantazibejeza abantu abangu-100 nantazibejeza abangu-50 so nxalinga labantu ku-ground sizakwazi njani baregistra abantu abangayo.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Silokhu sikudaba oluphathelane lokhetho. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezizithola ziphakathi kodubo lokuthi ziye ekhaya ziyobhalisa amagama azo kuluhlu lwabantu abazavota kumbe zingayi zilwisane lokubhalisa kakutsha amaphepha okuhlala okusemthethweni kulelo lizwe. Amaphepha okuhlala lokusebenza okusemthethweni eSouth Africa abizwa ngokuthi iZimbabwe exemption permits asemele avuselelwe kungakafiki umhlaka 30 Lwezi. Ukubhalisela ukuvota khona lakho sokwaqala eZimbabwe. UChris Gande uxoxele sizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa umnumzana Angliston Spanda.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu baphiwa amaphepha, kodwa ke mina engikusolayo ukuqondanisana kokuqondana kwakhona ukuthi kuqondane lesikhathi abantu kumele babuyele abahambe emakhaya bacrosse iborder bayeregister. Engibona ngani kuzasebenza kakhulu ekufezeni favor of iZanu PF, ngoba abantu abaningi abayopposition labantu abaningi abasediaspora abanye kade beyabe befisa ukuthi bakhaphe umngcele bayeregister kanti sebebhizi ngokuregister ngokugijimisana namaphemithi. Engibona ngani kuyingasonto kuyinto engani kukhona okunuka santungwana sekwazi kumbe kwenziwe ngabomo kumbe njalo kwenzakele nje ngokuba yi-coincidence asazi.
Kodwa ke khona kuhamba njani? Abantu bayaphithizela yini besiyalungiselela ukuthi bayevota?
Kukhanya balutshwane kakhulu ebantwini esengihlangane labo nengixoxa labo ngisho la kubo-Facebook la. Angiboni balutshwane kakhulu abaselapha e-South Africa abakhuluma ngokuthi kasisukumeni nisihambe sirejista ukuvota. Wonke umuntu ubhizi ngokudinga amaphepha awokuthi ahlale lapha eSouth Africa athole ipeyi yamaphepha ku-renewal awo mapermit. Angingababoni abazimiselayo sibili ukuthi bazimisele ukuthi bahambe baye ekhaya. Yithi nje thina abanye sivele sisekhaya siza ngapha senza ibhizinesi sibuyele.
Aso sikhathi yini abantu abathi silokhu sikhona?
Asazi mina asazi sizabona ngakho, kodwa ke into seZimbabwe anisho siyazi ukuthi kuqakathekile ukuthi kube khona idlabuzane nje lokule elikhulu ukuthi abantu bakhuthazana. Kodwa kwakhathesi kukhanya hayi akukho usibili into enjalo. Ma uhamba lalapha ubuthele khona abantu bakithi abaningi endaweni njengabo Hillbrow oyuveli abantu baconcentrate emaphepheni. Abanye nje nxa ukhuluma labo ukuthi sizarejista ukuyavota, abanye banjele ukuthi besabele ukuthi ngoDisemba ukucrossa nje ibhoda besize ekhaya kuzangani kuyaxaka ukwenzela ukuthi babe frustrated bagcine bengahambanga ukuya register ukuvota. Ezinye izinto abalutshwane sengikhulume labo bathi bafisa ukuregister. So kungani kuyinto njengani thina njengabantu abakhangela into zokulungululwa zamalungelo abantu, kungani kuyangani kuyasethusa nje kuyasiwara ukuthi waye abantu bangani abakhobhizi kangako loku ngendaba yokuvota lokuthi kwaye kuqondanisiwe indaba yokuvota registration nendaba yamapermit.
Umnumzana Angliston Spanda isizalwane seZimbabwe esisebenza kwele South Africa obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg khona le kwele South Africa.
Uhlelo lwamakholwa ngesonto.
namhlanje bengifuna sikhangele umbhalo ku Exodus chapter ka 18 iverse linga 19 20 siya ku 21 22 lapha sihlangana lo Mose ekhuluma lo babazala wakhe kwakuthiwa ngu Jethro emcebisa ukuthi umuntu ongumkhokheli kumele abe ngumuntu onjani. Ikhangele ukuthi njengoba ilizwe lethu selilungiselela ukuyakhetha,
asivuseleleni umoya kuhlelo lwamakholwa ngesonto. Silomfundisi uSeni Sibanda.
Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu ikakhulu ngabasekeli bezanu-PF kwenza ukuthi abantu abagokekileyo besabele kachana ukuphatheka kwezombusazwe. Kugwalo elwethu lenamuhla inhlanganiso le ithe abagokekileyo laba kabalandlela yokuzivikela esikhathini esinengi nxa kuthe kwaqhamuka udlakela. Yikho nje bengafuna ukungena kundaba zombuso welizwe. IZPP iphinde yasola uZulu weZimbabwe nje jikelele isithi kucwaningolwayo kuvele sobala ukuthi abantu bakhanya bengafuni ukuvotela umuntu ogokekileyo. Sixhume umqondisi walinhlanganiso uNkosazana Justina Mukoko.
Sina njengeZimbabwe Peace Project sikubone kuqakathekile ukuthi senze leyo mhlolisiso singakangeni kukhetho luka-2018 ukuthi sibe kwazi ukuthi kulenani lezizalane zakuleli ezingabantu abagogekileyo abehluleka ukwenza izinto eziningi ngenxa yomumo wabo. Abaningi bakhona bakhuluma ukuthi besaba lokungena kundaba zombusazwe. Njalo kwesinye isikhathi babathi kungaze kube yikuthi kuthiwa nqabe siyavota lapha, kuthiwa abuye lo muntu ozamncedisa ukuthi avote. Babona ingani kuyaminyana phakathi khonapho ngoba kuyabe kunomuntu lo obe lo presiding officer, kube le polisa, okutsho ukuthi lumuntu vele ilungelo lakhe elokuthi ukhetho lwakhe nguye kuphela olaziyo akaselalo ngenxa yesimo abe ekuso. So sikubone kuqakathekile ukuthi kulesi sikhathi sikhulume ngalokhu abantu bengakangeni kukhetho. Okunye njalo okusiphathe nzima yikuthi kwesinye isikhathi sasikhulume ngokuthi abantu babalekele udlakela. Kodwa nxa kungabantu abagodekileyo kumbe umuntu ongaboniyo kakwanisi ukuthi abalekele udlakela. Kwesinye isikhathi ulakho ukuthi abaleke engena phakathi kwalolu dlakela.
Likhuluma njalo ngokuthi uZulu weZimbabwe ukhanya engafuni ukuvotela umuntu ogogekileyo. Ungaguqulwa njani lomcabango?
Umcabango lo ngibona ingani ungaguqulwa ngendlela yokuthi sonke njengezizalwane zeZimbabwe sizibone njengabantu abalakho ukuthi kungenzakala ukuthi uvuke usugogekile. Ngoba sihambe emgwaqweni kulakho okungenzeka emgwaqweni okungenza ukuthi umuntu acine esegogekile. Njalo kuqakathekile ukuthi sibabone njengabantu abalingane lathi, abafana lathi, abalamalungelo afana lamalungelo omuntu wonke.
UNkosazana Justina Mukoko ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly uyaqhubeka khonapha eMelika lapho uMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukwethula amazwi yakhe namuhla. Intathelizindaba yethu uPraxedus Jeremiah ukhonale emhlanganweni lo eNew York. Ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Ngiyabonga.
Kwenzakalani lamhlanje?
Lokho kule kuphithizela edolobheni leNew York, lapho ke okuthene khona inkokheli zamazwe omhlaba belandeke umhlangano lo we-UNGA. Kodwa ke belokhu esimelele ukuthi umongameli Robert Mugabe waseZimbabwe naye akhulume emhlanganweni lo. Bekebeke bathi ekuqaliseni ukhuluma izolo, kodwa ke kwazoguqulwa kwathiwa ukhuluma namhlanje emini ngemva kwehola lesithathu. Yikho ke lokhu esimelele ukuthi akhulume.
Kuyini okukhangelelwe nguZulu kahle kahle, mazibani alakho ukuwethula kulo mhlangano? Kahle kahle nxa sikhangela avame ukugxila kikho emhlanganweni edlule.
Kula muntu ololwazi lolo gwalo olunumethe amazwi azawethula, ngoba njengentatheli zindaba ngike ngazama sibili kusukisela ekuseni ukuthi ngithole lolo gwalo. Ngaze ngafonela khona ngale ngasesikoleni someli we-America khona lapha, usomeli weZimbabwe khona lapha eMelika. Bathi bona bengeke banginika lolo gwalo. Ngase ngihamba-ke ngenyawo ngafika khona ngale esigodleni ngatshaya ibhera emnyango ukuthi ngingeni. Bathi bona ule appointment na, ngathi hhayi angilayo i-appointment, kodwa-ke ngizama ukuthi ngithole ugwalo lolu olulamazwi amomethe okuza kwethulwa ngumongameli wethu. Bathi bona ungeke walithola lolo gwalo, singeke sakunika, thina asilalo ilungelo lokuthi sikunike. Umuntu olelungelo lokuthi akunike lolo gwalo umnumzana George Jaramba. Ngathi-ke ngikhulume naye-ke umnumzana George Jaramba, bathi bona hhayi asilalo ucingolwa inombolo zakhe zikamakhalekhukhwini owamanje, ngoba usebenzisa inombolo zakhe zaseZimbabwe. Ngase ngisithi ngicela-ke ukuthi linginike, basebesibona isipha-ke inombolo zakho zocingo, sibe sizakunika-ke inombolo zikaJaramba ukuba akunike lolo gwalo. Kuzovela lamhla lokhu, alokhu ebengakangifonele ibheki ukuthi banginike lolo gwalo. Ikho-ke bangalisile lokungena lasesigodleni khona lapho.
Ngamafitshane sigqibe ingxoxo yethu PJ, kukhona yini bakhona abatshengiselayo lamuhla njengasensukwini lezi ezedlule?
Hathi namhla akuzange kube labatshengiselayo. Abatshengiseleyo batshengisele izolo, kwasokubuya abona laba be-December Movement abavame ukubuya besekela umongameli Robert Mugabe. Besithi long live Mugabe, buyelanini, thina sifuni umbuso wabacindezekile, liqhawe umongameli Robert Mugabe. Kodwa-ke okudanisayo kumbe ngithi okuyisimanga yikuthi bathe befika bebabonile sibili behamba-hamba bedinga ukuthi bangaphi abeZimbabwe abatshengisela besola umongameli Mugabe. Ngoba kade kulabantu abaningi, abanye kade betshengisela bengafuni uhulumende wele Iran, abanye bengafuni uhulumende waseChina, abanye abe-Amnesty International laba kade betshengisela ukubotshwa kwentatheli zindaba kwele Iran. Kuningi sibili kade kusenzakala khona lapho, kodwa-ke badinga lapho kade kulabantu eZimbabweni khona. Basebeqalisa-ke ukwenza i-chanti yabo yona leyo ukuthi long live Mugabe.
Siyabonga. Sithi khonapho PJ, isikhathi sesidlwe ngomangoyi. Siyabonga.
Kulungile.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala emhlanganweni we-United Nations khonapha eMelika. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065-15460 la ku 13860 kilohertz. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izulu lesavunguzane eliphiwe igama lokuthi nguHurricane Maria liqhubeke lisina lamhlanje kwele Puerto Rico ngemva kokucitsha amandla kagetsi ilizwe lonke njalo labulala umuntu oyedwa. Abukholo lwesiMuslim abaziwa ngokuthi ngamaRohingya Muslims kwele Myanmar abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu sebexotshwe ngentshonalanga yalelo lizwe, njalo sokulobufakazi bokuthi ukuxotshwa kwabo ngumbhuqazwe, kodwa uhulumende walelo lizwe uyakulandula lokhu. Abasekela ibandla leZANU PF bathi kulungile ukuthi uMongameli Robert Mugabe ahambe emhlanganweni weUnited Nations lequla elikhulu elilabantu abedlula amathumi ayisikhombisa. Kodwa abaphikisa umbuso kaMugabe bathi udlalisa imali yelizwe lona elilabantu abadubekayo emabhanga kungelamali, kanti lo mnotho welizwe uguqe ngamadolo. Intathelizindaba yethu uGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Joseph Juma omele iphelandaba mpophoma kudala lephalamende ekubandla leZANU PF uthi abantu bathanda ukuchothoza uMongameli Mugabe loba engenzanga lutho.
Bamzondo uMongameli noma ngabe ebehambe yedwa kanti bezachothoza futhi benibona uhambeleni eyedwa uMongameli. Indaba engahambanga labanye ngoba angiboni mina ukubana ngokukwana kwakhe lokukwana kwe-system yethu angapho ngokuhamba labantu abangahambelanga bebekhona khona bane ekuhambeni khona akwenzakali khonoku.
Abantu abaningi bayasola njalo ukuthi uMongameli Mugabe uhambe labantu abaningi e-New York emhlanganweni we-UN General Assembly. Kubikwa ukuthi uMugabe uhambe labantu abedlula amajuma isikhombisa abagoqela umkakhe unkosikazi Grace Mugabe, abantu bakhe lomkhwenyana kanye lomzukulu. Kodwa uJuma uthi akwenzakali ukuthi umuntu athole imali engasebenzeli uhulumende.
Angiboni futhi ukubana abantu abanasuba ngathatha imali yokuntona bezimini befuna ukuzinotisa ngakho ukuhamba khonoku ezithi bakuqhamuka ukuhamba, ngoba abaningi bakhona bahamba zazele izimba ngabantu abadala ukuhamba ezihlelweni ezithiyethiyeleyo ezikahulumende.
UJuma uthi imali etholwa ngabantu abasebenzela uhulumende abahamba endaweni ezithiyeneyo siyaphungulwa ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni.
Ama-allowance lawo abakhuma ngawo aqunywaqunywa konke evinda kithi ephalamenti sinje xa siphuma waqunywaqunywa izimali zango ukubana esasizithola kudala akuseyizo izimali ezinjani esizithola kathesi ngenxa yomumo womkhonomi ngenxa yomumo wesizwe.
Abaphikisa uMugabe bathi akumelanga abe semhlanganweni lo ngoba kawuletheli lutho abantu beZimbabwe. Omunye wabo ngumnumzana uFortune Mlalazi webandla lePeople's Democratic Party othi uMugabe ulanda ukuthethisa abanye abantu emhlanganweni we-UN General Assembly.
Uhambo lukaRobert Mugabe seNew York kalusisizi ngalutho sokuphonguba ngihlala yenza nje yechwegwe selikholisa uhamba liyesikalilale. So kakusasisizi ngalutho nje, sile sifisa ukubana abantu uyazihlalela phansi achiye ngijona umbuso.
Uthi kaboni ukuthi uMugabe uzaphathelani abantu beZimbabwe.
Ayikho into ngoba ukhumbula ukuthi khona kasikuokuqala uhamba uhamba mnyaka yonke ayephenduka afika siyangise khona la athuka abantu bafika lale abesephenduka engela lutho. Le mali le abe hambe layo elizweni aphenduka ngaselayo umkakhe labangani bakhe babuye sebethwele impahla lani konke. So kakulanto asilethela yona ngaphandle kohlupho nje kuphela.
UMongameli Mugabe ujayele ukuthethisa amazwe afakela abanye bebandla leZANU PF izijezu zenoto esithi lokhu kwenziwa kulandela ukuthathwa komhlabathi wabamhlophe ngabantu abansundu. Ukhangelelwe ukuthi uza kwedula umbiko wakhe oqakathekileyo e-UN General Assembly. Umlalazi uthi uMugabe ulakho njalo ukuthi athethise amazwe entshonalanga lamanye amfakela izijezo zenotho.
Njengokujwayelekileyo uzatshela umhlaba ukuthi iZimbabwe iyadivelopha njalo ama-sanction yiwo asebulele ilizwe. Lokhu akutshoyo mbona kuzaphonguwela nje endlebeni kungene ngapha kuphume ngapha ngenxa yokuthi kasela muntu omhloniphayo umhlaba wonke njengendoda esibulele ilizwe la. Yiyo into asekhangelwa ngayo nje kuphela.
NgoLwesibili ntambama kubonakale uChatunga umntaka Mugabe ethwele impahla ethengwe esitolo seGucci ezaziwa ngokuthi silentengo ephakeme. Uchuma uthi uchatunga engabe ethole imali yokuthenga impahla le kuyise.
Imuli kamongameli ilamankampani amakhulu avele esenza imali. Le Themba liyakwazi lokho abasebenzisa ngakho abantu kakhulu bekhuma indaba ye ice cream le. Bale nkampani abayibili Alpha and Omega Dairy. Eyi nkampani engenzi imali balima benza lokho okushiyeshenene. So angiboni ubana kona kungathatha imali esiqhamele kahulumende ukuthi umfana lo azikholisise.
Uphinde wathi uchatunga wenza ongenziwa ngabantwana bonke beZimbabwe.
Kuyafana lo mntana akho ngumntana nami. Nxa ngihambile ngiyamchuphela imali esikhwameni sami ngimnike inxa yena kuthi ngizakazibele yedwa kakabe le mali yakhe. Ayenze phela afuna ukwenzela athenge afuna ukuthenga azikholisise njengomntwana nje wonke ongaba ngumntwana kumbe okabani kumbe okabani. So mbona ngantoa yinto yebo ngukhangelwa nje kodwa-ke kona ngokwakho ungabana ngabantu labo abanenkampani zabo abazenzela imali yabo.
Kodwa-ke umlalazi uthi okwenziwa nguchatunga inhlala yenza emolini yakomgabe.
Lokhu akusasimangazi kwaqala ngoyise evulala ilizwe kwabuya ngonina eqala ukuhamba ethenga nje yonke into ayifunayo. Kade sokusebantwaneni nitho lokhu umzukulu okuncane sivele siyaexpecta ukuthi kuza bheda lakho kusiya khonaphana. Siyayazi ubana imuli enjani liyana imuli ekholisa ukuhlupheka kwabantwana kweZimbabwe.
Akwaziyo ukuthi umongameli Robert Mugabe uzaphathelani izalwane zeZimbabwe ngesikhathi sebuyela ekhaya. Kulabanye abathi uzabe ephethe izandla kuthi-ke abamsekelayo bathi uzabe selolwazi lokwenza okuthiyeneyo okuhambelana leZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguKips Dube.
Sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika selwethese izijeziso zenotho iziphathamandla zakwele Sudan ezimbili, loyedwa owayisebenzela uhulumende welizwe lelo besetheswa icala lokufaka kusimo esibi lelo lizwe. Amankampani amathathu awesinye seziphathamandla lezi lawo afakele izijeziso lezi. Amanyathelo la afakelwa uMalek Ruben Riak Rengu, Michael Makweu Luthe lo Paul Malong Awan achengisa ukuthi uhulumende weMelika kasoze agoqe izandla kuphazanyiswa ukuthula kulelo lizwe. Ugatsha lwezemali lwethule imbiko elimukisa amankampani eMelika ukuthi aqaphele iziphathamandla zakwele Sudan ezifuna ukufihla ukungethembeki kwazo. EMelika lihlezi lilungele ukufaka izijeziso kulabo abafuna ukuphazamisa ukuthula inqubela phambili lenhlala kahle yelizwe leSudan. Abantu abayizigidi eziyisithupha babhekane lendlala eSudan kuthi abayizigidi ezine baba yiziphepheli. Lolu ludubo oludalwe ngabantu mathupha, kutsho isikhulumeli sogatsha lwezangekhaya olwe State Department uHeather Newt. Siyaqhubeka sikufaka sobala ukuthi inkokheli yeSouth Sudan kumele ilandele isivumelwano sokukhumisana umlotha, kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015 ngokusebenzelana kwamabandla aphikisayo, kulethwe ukuthula, kumiswe ukuhlukuluzwa kwabaletha uncedo, kutsho uNyot.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika kudaba lweSudan. Singakaziphethi ezosuku zikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba weHigh Court eHarare unqume ukuthi udaba lokumiswa kohlelo lokubhalisa amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo kalumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project ithi ukuhlukuluzwa kukaZulu kwenza abantu abagogekileyo besabele katshana ukuphatheka kwezombusazwe. Kwanelo kwalamhlanje oluvalelisayo ngontungamili Nkomo, Matukanduna bafufatitsha.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.